ilizwe lonke libuswa yimthetho angisho kunjalo nje sine judiciary thina eyiyo ekhangelayo ukuthi ilizwe imthetho yangkhona ihamba njani angaze kube nezinzinto ezokuthi abanye abantu bayingenela bangabe ingenela labo ngezabo izindlela but iqe khona ukuthi ilizwe lonke libuswa imithetho eyabe ifakiwe njalo nje thathi sikhale ukuthi ama-coach wethu ayakwazi ukubala loku-interpreta i-law imithetho yendaba yethu izimele iyo yodwa ile i-executive imingale iparliament layo imingale i-judiciary layo imingale so asingeke sithina iZANU-PF namhlanje sitholakala sofanti lawule entweni zama-courts ngibona ngani lapho sabe sesiphambanisa asekeleni umthetho wenze ngendlela ofanti hambe ngawo
ya abe-CCC bathi usikala yilokho okuthiwa yi-political prisoner ngalacala vele kungcono akhithwe ejele lapho ungathini ngakho lokho
ya bangakhala labo bengabantu bezombangazwe sebekufaka lokho kodwa okukhona ukuthi akwenzayo nxa sesikhangela thina umthetho welizwe leZimbabwe kayiphulanga yini umthetho into yakuqhafana sinanzeleni njalo akutsho ukuthi uma sesingena kwezombangazwe sofana singaqhamula umthetho kubezokuthiwa hhayi ngenxa yokuthi mna ngikwezombangazwe abemthethwandaba ayisibo ZANU-PF ayisibo bani ingathi bazimele bebodwa ngale bekhangele ukuthi umthetho welizwe uqhutshwa njani athina nje ibandla leZANU-PF singayingenela sithini entweni zemthethwandaba akula